Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Umizazi zebe sibekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lelokhu lezithembiso ezikamnangagwa.
Namhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngubani? Nguye uMnangagwa. Omphikisayo ngubani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sisithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa eZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa eleSouth Africa lalo lihlala licithela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo lelibhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuhumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abakhethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizazi zebe sibekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lelokhu lezithembiso ezikamnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyalingamanga. Angiboni ukuthi iclass abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathi sibengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona kuRhodesia. So akula middle income phela eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngaphi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye
hayi European afingeke sithi ihlanganiswe ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini njengathi sanje vele silesikweleti esiningi ku-World Bank so bengaze bakhulube kuhle ngezimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweleti yezimbabwe government iyatshintshe abantu babo abasebenza ezimbabwe baphatha kuhle so ukuthi sithi yihlanganiso elungileyo asingesitsho njalo bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona ukwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe
kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi i-investor confidence ngesilungu
yabona ukuthi kuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sisaqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona abo-World Bank abo-Standard and Poor's S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo kodwa phela nxa loba ibhenki enkulu ingazikhulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla i-property right, i-rule of law, you know, ama-institute risk bayathumisa abantu babo kunganceda ye ukuthi kubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa and okwakathesi mfowethu nxa ungena ezimbabwe akula magetsi akule ama-qs epetrol akuncedi lutho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le-studio 7 eseHarare bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe e-Uganda ngeviki edluleyo kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera ilunga le-World Council of Churches ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho mina ngibuye lapha ngimelele i World Council of Churches kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengabo Burkina Faso abakhona kathesi kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angibone kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le ngoba indaba le ukuthi sicede ukuhlukuluzwa kwabantwana injongo uhulumende ake atho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo ukuthi acede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona nje ngani impumela ezinjengalezi singahlala phansi sibili lo uhulumende asitshele ukuthi laye ubona njani njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu ukuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane kulendaba leziyana ezichild labor kulendaba ezokuchaywa kwabantwana esikolweni so lubhahile udaba lolu kakhulu abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona lase-church lapha abaya khona so kona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga le-World Council of Churches ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Uganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqaleke ngephephandaba leHerald lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we-African Union oyenzelwa kwelelizwe sikhuluma nje. Iphepha ndaba leHerald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla ezitolo zabo mahlayana ukuthi basifop. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey, linjani emsakazweni ye-Studio 7, banjani abantu? Ya, ngu-Claude Mhlanga ngokubulawayo. Ah, kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi ahamba isikhathi eside amabhizinisi abuyela emuva khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele amanzi lawo eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Yebona, yebona.
Ntanda nonke abantu bakithi. Ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe, ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Zinduna, kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane kuSivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe, indlala. Lonyaka izulukari nanga asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazithola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ukuqonga kwentengo. Intengo ikhwelwe kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthi $10 yakhe ibondi nothi thenga sibili into ezingani zingcinyanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba iyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva. Sise sikhumbule ukuthi ngawo baba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe ngeke ngaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele engazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi. ZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa yiZANU-PF bakithi. Siyalamba asilamsebenzi, abantu bahluphekile, abantwana kasenelisi ukubafundisa, senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi. Uyehlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga lokhembo mowathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi siZANU-PF sacha.
Hello, Studio 7, linjani? Hayi, thina ngapha siyaphila, inqobane silobela ngayo. Hayi, siyaphila ngapha, indlala, ilanga yatshisa izulu linanga ngapha, so indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budani mwibani we Studio 7. Kuthi kati babo bani uhonwe imga uMnangagwa wenu. Kuba kuthi wakayeti tamahudo dzakati gwila kango kuti yawubuta. Unu neMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzai. Mari dzedu dzatakanogwa kuZambia kwe tibuya tega tibulawa mahara. Nanasi nanasi tadzata dzipedze pela nyani lokutifa. Isitwa chikwegula tichavona kumeko. Nezamo tinyima. Moti mari dzedu mhoza mukati patafa. Kati tongotikolisa nivo mari dzedu dzedzo. Tiri mukomwa mutibudze kuti mukomwa. Moti pani, mokwa moti kwala manyepa, kako kamunyepa. Hey, marizo buda, hey, marizo buda. Takanda liya gole kukuharare kwenu. Chicago, Tigala, Lufila, Guarari, Tama Mufeta, Mubera, Tatumo, Fotela, Munyala, Sununia, Nanakina, Lokumuyena, Mamu, Yena, Machu Gutant. Atio Sanenu, he sings us, remember when Raka Gula Bompi, Motikin Ketchi, Nigga, Mokamuti Tamama Kutu, and Munga Daimit, Akoka Munamuaka, Pavalum, Musjali, so Tamani Levisha. Tomo kudani mari hiyo uke ni motipani mutipemani. Awa. Sosa tika pela nyaku sinansha taka wanabo utaka gula kako zingabu. Nasi ngumotu ya nezi mota, mota makiti, mota na chukura machina. Umnanga kwa botana zino over 60 zino tura. Inonda 30 minutes kuka wasuka kwa haya kuhorika mawetela. Nima simba yetu. Aye, tomo tamani mari yetu ipote valumi. Alright, Mumbu just show him daily for good. Say, Kaka Marie, I just want to have a computer that stop you and pass it.
I didn't see no woman, Manuana. What does Calavan to getting a lizard? In terms of the Galilee's way to want to get a lizard. As he says, the studies was in him with the two to see Puranja and Zelegans and Sonegansa. In terms of the space of us is Kulumanana. Spunuos, what the Avant to get it, but Sonegansa, the one to get it. Akusiko kuthi siyathanda masi ngazwanga nempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu mawuzele yahlela impilo ukuthi esh manje sisi betha kuna majesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhatazi sisidla phansi njengenyona akhe kumuntu osikholelayo ukuthi sizodla sisuthe hayi sithole nzima abantu bakithi. Ngoba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba ngiyazibona vele azinandaba nathi siyazifandela apa bafowethu bashonele egangeni siwa kuzisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sisixosela izulu kodwa ukuze bejike othuma labo gawule bethi hayi kuright uzibuza ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na.
Ye, bayakhuluma abalaleli beStudio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni. Siyabonga. Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, uMdingilizwe Mguni, sambuza ngalolu daba.
Ukuthina wethu enapho mama sisibiza ngoba sengama champions la World Cup yakhona. So ukhona ingane labo mama liqinile but hayi qembu lakobaba hayi selingane aliqinanga ukuzwayo and like ilizwe lile mali. Into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona kusports bayifake kakhulu kulawa ngapha ama-sports njengabe-baseball le-American football abayi-investi kakhulu.
Kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona leli elinqobileyo?
Hayi, labo mama ukugcina vele njengoba ngijile ukuthi ngama-defending champions, so it's not liqembu eliqinileyo. But labo baba i-opportunity obviously khona ngoba unganansekekshisa ngathi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangaba-immigrant abasebethole abavele besuka emazweni ona lawo okuthandwa khona ibhola.
Lo ke nguDingilizwe Mguni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Asinamali. Namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe. Sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqubela phambili. Ye, esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana Bekthemba Mhlanga.
Into khona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale ukubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili asosikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye kukhona ukuxabana okungakube khona but ngibona ngani kathesi sesidlalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ngani okokuqala asivumeni sizana seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngubani? Nguye uMnangagwa. Omphikisayo ngubani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilizwe liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibikhona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela beme ngaphandle. Labo bathola njani isikhala sokubana betshovele bengaphandle. Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ayikho esikhona. Then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi ikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithini. Indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga. Ye thina siloku khona nokuthuza. Kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kulamalanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu asivume mntu okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho kuthiwa ngabafanele bezigridi simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisile lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angayenzibi nguye umlamlankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho kungasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjalo idale lokubana sihlalisana njalo lokho athinke ningangcono sikukhothe sibili ngoba okukhona athi simkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzakala athi sikuthi abanye labo bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labahambile akodwa sikubonile lokho right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonoko silungiseni ezenhlalakahle kahle yabantu yenzani ke imithetho eni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela ayikhona lokho ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bechane ngamaregen angiboni mina ukuthi kungasinceda njani. Okungapha kulaba abakusayo ukuthi kwana nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlanganindlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma nabantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela. Labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kulesikhathi abaphambanise khona la bephakamisenza bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokho sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozana nale?
Kathesi into khona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhono weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwakubambile kuqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali enjengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi sichathe labo dokotela sithenge lemichina ezisebenza ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana silungise olunye uhlangothi olunye uyabona imikhono emazimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole ithele imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa-ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi ezasipha-ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lwalamhlanje i-remix ka-Banolila. Yes, siyahlukana-ke kathesi Zulukandaba, sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa-ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu-ke olwantambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gandhi.